Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 inhlangula 2020 ngupresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje kulabalishumi abatholakale bele COVID-19. Ebantwini abahlolwe eZimbabwe izolo, laba bantu bakhuphule inani lasebefunyenwe beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 401 emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8.4 million.
Lapha siyenze i-demonstration yokuthi vele i-government sifuna iwazi ukuthi sifuna imali, ama-US dollar. Imali yethu ayisakhwani.
Abongi besibhedlela se-United Bulawayo Hospital batshengisele phambi kwalesi sibhedlela bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu.
Ukufuna independent commission kungenzakala kodwa akuqakathekanga. Asikho okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi abantu abatholakala besetheswa la macala becubungule ngamapholisa, uma bebotshwa bebotshwe bevela phambi komthethwandaba.
Abe-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bathi uhulumende kumele asungule uphenyo lokudingisisa udaba lwenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabalishumi abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo. Laba bantu bakhuphule inani lasebefunyenwe beleli gciwane laya kwabangamakhulu edlula amane 401. Abasinde kulesi sifo sebengamachumi edlula ayisithupha 63, sabulala abane. Abalishumi laba ngabanye babagcinwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kuma quarantine centers, abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu leli gciwane laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha 60,585. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili 8,476,148, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 452,069. Abasinde kulesi sifo sebeyizigidi ezedlula ezine 4.4 million, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 267,519, labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,197, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,661, kubika abenhlanganiso e-African Union. Iningi labantu lithi alilasiqiniseko sokuthi yiziphi izibhedlela zakoBulawayo okumele liye kuzo ukuze zithole usizo ngokuphathelane le-coronavirus. Uzaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo, uDokotela Xolani Ndlovu, utshele usandekile mhlanga weStudio 7 okumele abantu bakwenze nxa bezibona bele COVID-19 ukuze bafinyelele uncedo lokwelatshwa.
Isibhedlela sempilo kwakathesi asikho designated as isibhedlela esiyelapha abantu abale COVID-19. Akhona ama designated centers owakhathesi iZone Groove Hospital leyekusileni hospital koBulawayo. Kodwa kuyatholakala ukuthi kube lesigulane esifika empilo singaziwa ukuthi sile COVID-19 bese sizotholakala sesithestiwe ukuthi silayo iCOVID-19. Uma kusenzakala lokho isigulane leso siya asi admitwa empilo hospital siyamiza abe Bulawayo City Council ukuthi behambise leso sikhulane lapho okule isolation facility eyabantu abale COVID-19 nxa kuyukuthi umuntu lo udinga ukuthi admitwe esibhedlela ngendaba eyokuthi abantu bengayibambi COVID-19 akhona ama recommendations afisefakwe nguhulumende ukuthi umuntu wonke akahlale efake imask imask leyo ngiyokuncedisa ukuthi ungamemethekisi icoronavirus kunjalo iyayehlisa ithuba lokuthi ungayithola wena icoronavirus uma kulomuntu othe wathimula kumbe wakhwehlela kwasala igciwane emoyeni bese kusiba le ndaba yokugeza izandla kumbe usebenzisa ama hand sanitizer ukwenzela ukuthi uma uthe wathinta indawo ele COVID-19 ungayilethi COVID-19 ebusweni bakho emehlweni emakhaleni usuyiletha ngesandla kodwa izandla zakho ziyabe sezihlanzekile.
Ezinye ingatsha zesibhedlela sezivaliwe baningi yini abantu ababuya bele mkhuhlane etshiyeneyo.
Kuliqiniso ukuthi ezinye ingatsha zesibhedlela zivaliwe kodwa lapho kudingeka ukuthi umuntu ayelashwe lokho esithi ngama emergency services avuliwe akekho umuntu odinga usizo esibhedlela obuyiselwe emuva engancediswanga.
Lo ngudokotela Xolani Ndlovu osaphethe isikhundla somqondisi wohlangothi lwezempilakahle esibhedlela sempilo koBulawayo. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekhona ngale koBulawayo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini lokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abongi besibhedlela se United Bulawayo Hospital UBH batshengisele phambi kwalesi sibhedlela bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu bathi njalo imali eyengezwe nguhulumende incane kula laleyo oyawumelana le-COVID-19 eyalawensi ingabancedinga lutho. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abongi abaningi besibhedlela ese-United Bulawayo Hospital bake bashiya ukusebenza bayatshengisela behlabela bephethe amabhakane alotshwe okutshiyeneyo okungezinye zezikhalazo zabo njengendlela yokungajabuleli abakuphiwa nguhulumende. Umnumzana Anthony Majongose, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, izina esibhedlela se-UBH, uthi bona abakufunayo ukuthi bathole imali ezenalisa ukubaphilisa.
Lapha siyenze i-demonstration yokuthi vele i-government sifuna iwazi ukuthi sifuna imali, ama-US dollar. Imali yethu ayisakhwani. Siyabona kule COVID allowance ifa kwele government leyana. Sinasithi i-COVID allowance leyi yenzi ukuthi vele azifanali lamanye ama-civil servants lapha. Thina vele we are at risk.
Umnumzana Nicholas Chitore, umgcinisihlalo wezina esabelweni sakoBulawayo, uthi kuyadanisa ukuthi abantu bakhangelelwe ukuba khona emsebenzini sikhathi sonke kodwa kungakhangelwa izikhalazo zabo.
So the issue here, what we have is that, you know, instead of our salaries going up, abeshaba olukhona lapha ukuthi ekuthini iholo lethu likhuphuke yibona wonke umuntu ukuthi iholo liqunyiwe singaziswanga satshelwa ngemva kwelanga lokuhola lidlule izinto azithengeki ngapha sikhangelele ukuthi sibuye emsebenzini nsuku zonke umuntu nxa kumele asebenzise imoto yakhe kumele athele amafutha emali engange 1400 bond lapho ke ingxenye yeholo iyabe isihambile ungakakhokheli indawo yokuhlala thina njengenhlanganiso sikhangela izikhalazo zabo ngoba zimqoka njalo sizazihambisa phambili kodwa indaba edanisayo
which are genuine which will move forward to the national but it's actually a very serious situation
umnumzana Charles Jele omunye wabongi uthi isikhathi sesiside lokho ebesebenza nzima izikhalazo zabo zingananzwa
kulesikhathi eside silokhu esibekezela sisebenza under ama-archives la khona ekuqaleni i-productive personal productive clothing le ibingekho so besisebenza si-exposed sinjalo seems uhulumende is not taking cognizance of i-hard work esiyifakayo is relaxed and focused on other issues
unkosikazi Molen Zulu uthi bafuna ukubhadalwa ngedola lemelika ethi bayehluleka ukuthi bathenge izinto ezimqoka ezidingakalayo empilweni yabo
manje vela ikwani ngoba kathethi sihambe sahola ufuqa ibasket ey1 awuthenganga mpupha uthi amafutha but ubone sobhale 2.8 so uthi wesinika i-US is the best because i-US aliwi
unkosikazi Nomsamoya obesesibhedlela esiyahlolwa uthi lokhu kuyadanisa ngoba kuzenza iningi lingatholi usizo bona bengaphilanga kuhle
lokhu kunzima kuyadanisa ngoba kudala sibakhangele onesi bekhala ngeholo kodwa kungela okwenza lokhu kufaka lathi esiphila ngokubonwa ngodokotela engozini yokulahlekelwa zempilo zethu
imizamo yokukhuluma leziphatha amandla zesibhedlela se-UPH yehlule ngoba bale ukuvula iminyango yehofisi bethi kulomhlangano izolo uhulumende ukhiphe umbiko esazisa ukuthi izisebenzi zikahulumende siza kwengezelelwa iholo lokunikwa imali phezulu e-COVID-19 allowance Nimele Studio 7 ngobulawayo ngubathabile Masuku.
Unjalo nje izisebenzi zikahulumende ezikulihlangothi zezempilakahle sezikhalale umsebenzi zilobele uhlangothi lwe-Health Services Board zisithi kaziyamukeli iholo elikhuphulwe nguhulumende izolo ngakho-ke sezikhalala umsebenzi zithi azibuyele emsebenzini uhulumende nxa engasaziholisanga ngamadola emelika umqondisi we-Health Services Board udokotela Paulino Skosana utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana sebezazama ukukhulumisana lezisebenzi lezi kulandela okwethulwe yizo encwadini ejulileyo yezikhalazo zabo
sesitholile sesingani siyayikhangela ukuthi sibone ukuthi singenza kanjani sizama ukuthi sikhulume labo sibone ukuthi kuyahamba njani
singathi-ke uhulumente ulayo yini imali yangikhona leyo
phela mina angiso olesikhwama semali mina ngizadlulisela khona ngale kule mali khona siza ukuthi balayo yini but mbona ngani kayikho in US dollars
singathi ngamabhondi kodwa-ke siyabona ukuthi libanikile iholo elikhuphukileyo izolo lokho bekhonona bathi iholo leli lilutshwane pho ke lina likubona njani kona likubona njani
ayikho ngisendleleni so siyazama ukuthi siyekhuluma ukuthi size ukuthi asikhulume labo funke akhuluma lo mkhulu wami
singathi bona abangakulandi ukuthi lihlale phansi likhulume
izolo ngike ngathi hlafuhlafu labo nje inkinga yabo yona leyo ukuthi bafuna imali ibhadalwe njalo mna lami ngiyahambisa ilizwi khona ngale ngizulu ukuthi khona lapha abale mali khona kubayihambisa njani
uDr. Paulino Skosana, umqondisi we-Health Services Board, ubexoxa lapho ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Abe-MTC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bathi uhulumende kumele asungule uphenyo lokudingisisa udaba lwenkohlakalo lokutshontshwa kwemali eyayimele isetshenziswe ukumelana le-COVID-19. Ikakhulu leyo ebikwa yaqondiswa kumankampani alobudlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eHarare namhlanje ngemva kokuphuma kodaba lokuthi inkampani yeDrex Consult SAGL yalobelana isivumelwano sezigidi ezingamachuma isithupha emelika 60 million sokuthi ithengisele uhulumende weZimbabwe imithi lokunye kukumelana le-COVID-19. Uhulumende uqine iquma ubudlelwane lale inkampani, kodwa lokhu kwenzakala ngemva kokuba sekuchaphazwe isigidi samadola emelika eyaphiwa leyo nkampani. Lanxa udaba lolu solusemthethwandaba be-MDC Alliance bathi kumele lolu daba luhluzisiswe ukuze uZulu aziswe okwenzakalayo kulesivumelano, kujeziswe amacebo mabili abangabe baphatheka kunkohlakalo. Isikhulumeli se-MDC Alliance unkosikazi Fatsa Emayere uthi uphenyo lolu kumele lwenziwe mgceke kungabi lokufihlwayo.
We demand a public televised inquiry into the COVID gate scandal.
Abantu abakahulumende abalezikhundla eziphezulu sibona bedlala ngathi bebopha abantu abangelamandla kangako lalabo abancane kundaba lezi. Kungani uObadaya Moyo, uGuba Mathanga, uMthuli Ncube, uCollins Mnangagwa bengakabotshwa?
UMayere uqhubeke esithi uhlangothi olulwisana nenkohlakalo kalutshengisi ukuba luzimisele ukulwisana nenkohlakalo elizweni.
And transparently, it should be disbanded.
Sifuna basebenzi bezimele bengelacele abalisekelayo. Sesidiniwe ukuba babopha abantu babachiye labo besenza indaba zenkohlakalo elizweni. Ukuzimela ingasekeli icele izakhi ngeyinye yenguquko esifuna ibe khona elizweni.
Political reforms.
Kodwa isiphathamandla sohlangothi lokwethula kwembiko kubandla le-ZANU-PF uMnumzana Thafazwa Mgwadi uthi kungamanga ukuba kule nkohlakalo evinjwa libandla leli.
The demand by the MDC Alliance is just but absolute hogwash. Of course, from the desk that I'm speaking from.
Lokhu okukhulunywa libandla le-MDC lize nje umongameli loba abemuli yakhe ngabakho kulezi ndaba abakhuluma ngazo. Ukuthatha imfanekiso lomongameli akutsho ukuba abantu bayabe besebenza lomongameli.
With regards to whatever they are referring to as COVID scandals.
Ingcitshi ecubulana ezombusazwe uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kumele abantu abaphatheka kunkohlakalo babotshwe, hatshi ukwenza uphenyo lokudlalisa imali.
Ukufuna independent commission kungabe kungenzakala, kodwa akuqakathekanga. Asikho okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi abantu abatholakala besetheswa la macala becubungule ngamapholisa, uma beboshwa bebotshwe bevela phambi komthethwandaba, ukuze icala leli libonakale ukuthi liyaphela, kutholakale isombuluko kulokuthi sigijimele i-commission.
Abe-MDC Alliance namhlanje benzele umhlangano wabo lentathelizindaba e-Media Center eHarare ngoba amahofisi ababewasebenzisa seyabahluthinelwa ngabecele MDCP elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk namhlanje uhlelo asiyishuzeni bomama sikhangela okwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 lokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule izihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa ye-COVID-19. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump usezama ukumisa ukwethulwa kogwalo olulotshwe ngumnumzana John Bolton owayesiphathamandla sikahulumende wakhe esibona ngezomvikela. UTrump uthi ugwalo lolu lumumethe imfihlo kahulumende, njalo uBolton ulobe amanga ngaye. UBolton uveze kugwalo lolu okumele lwethulelwe kuZulu ngomvulo ukuthi uTrump wacela ilizwe leChina ukuthi limncedise ukuba anqobe kukhetho oluzayo lonyaka. UBolton uphinde waloba ukuthi uTrump uyazehlulekela njalo kwakungamelanga ukuthi abe ngumongameli wakwele Melika. Kodwa uTrump uthi uBolton uyazikhohlisa ngoba wayevele esehluleka umsebenzi wakhe. I-Supreme Court kwele Melika isiyethule isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe abantwana babantu bokuza abangaphansi kohlelo lwe-Deferred Action for Childhood Arrivals Program kumbe iDACAR. Abantwana laba abanye babo ababuya kwele Melika labazali babo besenze bencane bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayizithupha lamajumi amahlanu 650,000. Sokugcotshwe umnumzana Evariste Ndayishimiye ukuba ngumongameli wakwele Burundi kulandela ukubhubha kwamnumzana Pierre Nkurunziza. Ubekhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli ngoNcwabakazi, kodwa umthethwandaba we-constitutional court uthe kumele kwenziwe ngesiphangiphangi kulandela ukubhubha kwamongameli welizwe lelo.
Ngoza ekubandla le-MDC isiye kwelinye izinga ngoba abanye abasuka kucelele MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa abafana lomnumzana Elias Mutsuri lotapiwa Mashakada bathi lanxa bengasekeli uJamisa abayi kucelele ikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi ele-MDCT. Kambe lokhu kungaba kusitshoni? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Swithan Chiroza isikhulumele se-MDC Alliance kobulawayo endawonye lomnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Akwenzakala kwe-MDC kulusizi but bona ngazathi ubuhlungu abangafuni ukuvuma inhlangothi zonke futhi ufane uqale ngo-2005 lapho owayethandwa ngabantu abaningi bamvumele sephula isisekelo and abakhala kathe singesisekelo ababalisa umajemu Khuphi bangama-beneficiaries okwethulwa kwesisekelo. Bona ngazathi into eluhlupho nge-MDC basuke bakhuthaniswa kakhulu ukukhiphizano babalekela abathi ngama-founding values abo. Okunye kwangikhona kuma-founding values abo kwakuyi-constitutionalism.
Nantu daba mnumzana Chiroza uyakhuluma lapho umnumzana Fuzwayo uthi okwaphambanisekayo i-constitutionalism isisekelo sombuso webandla akusithe.
Ngo-2005 kwaba lephutha le-constitutionalism. Into eyayenzakala ngo-2005 yikuthi inkokheli zonke nje zaphambanisa ngokuba lokhetho kudaba lwe-energy. Into eyayimele yenzakale yikuthi i-MDC kwakumele zilandele i-Kokokujong babuthwangirayi njengoba phela yena ngesekelo sombuso sebandla kwakunguye owayebambe ngose-major policy. So kwakumele kulandele lokho kwakujong uthwangirayi ukuthi kuhambe ukhetho kwakuvele kuliphutha ngoba kwakungele kokukwabi. Then kuleyo ndaba kuthe constitutionalism bona ngani i-constitution iqale sikwephulwa okusobala ngo-2007 lapho umama uKhuphi wabamba nalabanye ukuthi bekhiphe umama uMadibenga isikhundla sakhe ayekhethwe ngo-18 March 2006 ku-Congress eyabakhona eHarare. Okwenzakalayo ngaleso sikhathi ukuthi umama uMakhuphi babethe kuyakuba le-Congress eMakhandeni. Bathe befika eMakhandeni babona abantu abaseke kumama Madibenga bebaningi kakhulu. Bathina amapholisi ukuthi bechitha abantu. Namhlanje uMakhuphi besibafuna ukwenza bona ijanje ze-constitutionalism.
Nantu daba umnumzana Fuzwayo uthini wena kaloku?
Ngibona ngazathi umfo wethu akubekayo kungokunye kwamaqiniso kodwa okuluhlupho eZimbabwe futhi kwakufuze kulandela ubafusakayo nankhona ukuthi ibandla akufuzanga kulandela umuntu. Singafundisa abantu beZimbabwe ukuthi kulandela umuntu. Umuntu wonke owenyama ulesikhathi samabhuku. UMakhuphi kukhona kuphambanisileyo kodwa kumele sithi ngo-2007 anje uMakhuphi waphambanisa ye kuliqiniso ukuthi kwakufuna sokutshintshiwe ukuthi i-Congress yenzakalela ngaphi e-restaurant yakhe. But uThwangirayi noMakhuphi bonke babevumelana ngaleso sikhathi kwakumna. UMakhuphi ukhala kathesi kodwa izikhathi zonke lezi ube uvumelana lokugqaka ngoku senziwa kutshwangirayi nyakwata abantu abaningi uma tshwangirayi ube namabatha abakuthandi kodwa utshwangirayi ulufa lolu lungene ngaye ngokuthi ungagana 2005 wepolisisekelo abantu bamsekela 2007 wavumelana nomakhuphe besiya epolisisekelo umakhuphe kakubona ngakuthi kuyintweni 2010 ngesikhathi kuthawa umangoma umakhuphe kazange ekhondeme i-violence yithini ngoba wesazitsheli ukuthi uthiyile lapha utshwangirayi laye kazange ebone intweni utshwangirayi wahamba lapho waqeda waye epolisisekelo umakhuphe yikho sebona ububi ngoba sokusidla ekhaya so ngibona ngazathi zonke zolezi zinto uma sifuna ukuthi siyakhe izimbabwe esahlileyo eleqiniso ethiyeleyo lokwezani ukuze ukuthi ngitsho ukuthi ngelangeli ndingaba ingxenye yento embi ukwenzela ukuthi abantu bengakhophi into embi kumbeni bebone ukuyi-victim when isikhathi sonke ube yi-beneficiary yekwezi kuphambanisekile kuloko kuphambaniseka ngibona ngazathi ngabe abantu babesisike ngabe kathesi abazange balandela kakhulu ikhodi buyisane njesinyemoto uma babesisiye ukuthi bafuna ukukhulula amazimbabweni but ungakukhangela into kwakhona kakhulu kuphinda kuvele futhi isandla sani sezano so ngibona ngazathi into esiluhlupho kathesi ukuthi ama-factions onke from 2005 adabukana ibala lezono livela kakhulu ukuthi obani bathengwe izandla obani bathengwe izano
aliyazwakala udaba kodwa isikhathi iso sesidlulwe ngumangoyo ungasidubela uhlelo lwethu mnumzana Jirotha
yeyo lapho utshwangirayi wayengikongene indaba yabomama ngoba omama babuya kuthi utshwangirayi useyi-detector so into le kuphuluthe eyenza wayekwazi kuphela ukuthi otshwangirayi lathi abanye abakumenisa singasoze siyingenele right ngise ku 2014 zananzelele ukuthi 2014 laphana umangoma wayelamanga wazidinga umbisi wakhe wadabula impahla zakhe.
Umnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo. Limuzwe xoxa lapho indawonye lomnumzana Mbuso Fuzwayo ohlaziya ezombusazwe. Zichaya umpululu inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngemva kwesaziso sikamongameli Cyril Ramaphosa sokuthi indawo abasebenza kuzo ngobuningi ezigoqela ezokudlela amahotela lezokulungisa inwele lenzipho sezivunyelwe ukuvula lokusebenza ngokugcweleyo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimemezelo sika Ramaphosa lesi besilinde amehlo abomvu izalwane zeZimbabwe ebeseziqede phosa inyanga ezimbili zihleli ezindlini.
In each instance, specific and stringent safety requirements.
Ukuvula kwalezi indawo kuphelekezelwa imithetho eqine kakhulu okuzafuze kube lobufakazi bokuthi umuntu wonke uyayizwisisa kungakavulwa.
And protocols will need to be strictly adhered to.
Izinkulungwane zezalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisebenza endaweni zokudlela lapho iningi lazo ezipha ukudla emathebulini, waiters and waitresses ngolwemzini. Abanye njalo basebenza emahoteleni besenza umsebenzi ofanayo kanye lokulungisa izindlu zesihambi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Ndumiso Ndlovu uthi balemukela ngezandla zombili leli nyathelo njengoba iningi lalaba bantu besebephila nzima kakhulu kwazise abanye sebexotshiwe lalapho abahlala khona.
Most of abantu eGoli bazisebenza ama-restaurant, amanye ama-waiter baphila ngakho for many years besiphila ngakho lokho. Namasaloni abanye basebenza lapho bathembile lapho. Bekunzima kakhulu ngaleso simathi sikhona. Ukuhlala eGoli futhi kulezi ndleko zakho mele udle, mele ubhadale irenti, but ma uvele ungalanto oyenzayo uzobhadala ngani, uzodlani?
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi vele akusazwisiseka ukuthi yindaba kusala amanye amabhizimusi okuthiwa engasebenzi kanti vele abantu sebegcwele phandle.
I think in reality hayi abavule yonke into isebenze ngoba there is nothing abayenza ebonisayo ukuthi ingavikela umkhuhlane ukuthi ungamemetheki kuye kwezinye indawo because angiboni usizo lwakhona to be honest.
Ngokwesimemezelo sika Ramaphosa imihlangano emikhulu layo isizavunyelwa kodwa hatshi labantu abaningi kakhulu sikhathi sinye. Indawo zamabhasikopo lezemidlalo yokulingisa lazo sezivunyelwe ukuvula phansi kwemithetho eqinileyo. Imidlalo efana legolf, itennis, icricket, leminye engela kuthintana kwabadlali layo isivunyelwe. Le eyokuthintana okuningi ivunyelwe kuphela ukulolonga abadlali haji ukuncintisana. Kodwa abanye bathi uMangwe uyasola ngalezi mvumo eziza ngesikhathi igciwane le-coronavirus lisidla amahabulo kwele-South Africa. Abahlaselwe leli gciwane sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili 80,000, kanti sebesedlula inkulungwane lengxenye sebefile 1,600. Mele 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela kulabalishumi abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.